ndondisi ndoti musara zvakanaka
sokuizika December ba ku VOA Ndebele.
Ona mgela ku Studio 7 walesithathu mhlaka 29 kuLwesi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje
umumo mubi kufafanele kumalanga izimfomo kuyajuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathuthi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi kuthenge abantwana begayisi selidonsa kubo-$10.
Ziyaphela izifuyo elufane ngenxa yokuswelakala kwamanzi namadlelo.
Kulo mkhankaso ophakeleyo owokuthi idolobho lihlanze nabantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi kule kungene leyikhansile yenza ehlunganyelwa ngobaba meya uDavid Hyland. Ibona lamakhanselas basebenza
ngii. Izakhamizi zakwaBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kulo msakazo. Ziyaphela izifuyo elufane esabelene semathebelele North ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Abalimi abakhulume lo msakazo weStudio 7 bathi zifa nsuku zonke inkomo ezihanjiswa umango omude kudingwa amanzi. Bathi akusela madlelo esigabeni lesi ngenxa yokuswelakala kwezulu. Sixoxe ngodaba lolo lomlimi ohlala eduzane leJocholo umnumzana Thembelani Moyo.
Umumo mubi kufamalele kumalanga izinkomo kuyacuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathuthi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi kuthenge abantwana begayisi selidonsa kubo-$10. Sikhuluma nje ilanga indlela elithisa ngayo hayi akumawu
izulalini yini khonapho
okwakathesi kukhwamalele wokuthi vele asazi ukuthi inkomo zisela wona amanzi okunatha lokuphenzeka ukuphanda imithombo emfuleni lapha kuChangani lapha hayi kubi kakhulu.
Singathi bakhona asebefelwe izifuyo khonapho kumbe kumenjani?
Zifa kakhulu akulalanga lamahara lapha imalanga wonke lapha sekuvuka kuphela inyama sokugcwela inyama lapha obhubha lapha inguba akusela nto enhle kakhulu vele lapha ukuthi nxa kungadonsa kunje izifa ziyavala.
Kunzima pho liza kwenzani moya?
Okuzwisa ubuhlungu isimo okuyikho khona lapha inyamazana empisi okuthi nga akula nyamazana zendlela ezinkomo adesidale sizihambise emangweni lapho zingathola khona ukuthi engxenye lapho kuyabe zokuhlume khona kakhulu kudla okunje ngezihlahla. Manje impisi kubhahlile endaweni yakithi lapha vela kulayo indlela lapho esingalondoleza khona izifuyo zethu.
Abantu manje benzani njengoba kungela manzi lezi zifuyo eziseleyo-ke zinatha ngani?
Okwenzakalayo lapha thina siduzane nomfula uChangane. UChangane lo ulamanzi eduzane kungagebha ufake idramu inkomo zenelisa ukuthi izithelelele ubaze imikoro zinathe khonapho. Yindlela yangikhona sokumele ukuthi izifuyo zethu ziphile ngayo sekusechiswa amalanga ngoba sesaba ukuthi uyazinathisa daily lapho imango uyazichaya.
Ekudleni-ke abantu bami njani?
Kubi duze ukudla njengoba ngishilo kuyathengwa amabhakethi. Ibhakethi liyenza $10 kuyatholakala impuphu ama-10 kgs. I-10 kgs sikhuluma kunje thina emaphandleni lapha sitenga ngabo-$7. So kumele ukuthi abantu kudonswa nzima sithi kakhulu akusamanga kuhle lapha.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala eLupane esabelene semathebelele North sixoxe laye eseKwarayi. izakhamizi zakobulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo zisithi sokuhlanzekile kwezinye indawo zedolobho leli selokho kwaqala uhlelo olwethulwa ngumeya uDavid Coulthard osenikwe igama lokuthi ngumlungisi. Ake size uAmbrose Sibindi osesuka esikhundleni somgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzelela ukuthi njengabahlali bakoBulawayo kukhanya kulo mkhankaso ophakemeyo ukuthi idolobho lihlanze, abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi. Kuloke kungene leyi council yentsha ethunganyelwa ngubaba umeya uDavid Coulthard. Sibona lama-councillors basebenza nzima. Kuluhlelo oluhle kakhulu ngoba siyananzela ukuthi indawo eziningi siyabona amakhampani izikhathi ezikhethekileyo layakhuphi izisebenzi zabo thole bethile besithanyela bekuthi zithiwa ngamakhampani abo. Sibona ngathi izini ngakhala ama-departments analaka kahulumende emapholiseni emasotheni kwani kwabane kubomhlahlandlela wona nto edibi ama-parasetas e-railways ngathi ngabonke bazesebenza. So khona kwana siyabona ukuthi ngaphandle kokuklina kukhanye ngathi kuhlanyelwa ingqondo leya ukuthi sibe ngabantu abahlanzekileyo sinanzela idolobho siligcine lihlanzekile bese futhi sikwenza ukuthi omunye lomunye aklini indawo ahlala kiyo. Sibona ngathi ngaqhubeka kunje idolobho lizabangqondo leya kanje abantu bedinga ukufundiswa kodwa solingathi ngemfundiso enkulu eyenzakalayo ngoba sifundiswa kuphela ngomlomo sifundisa sisenza sibakulu hlelo olusho fane nezakhamizi esizijayela ihlombe ngakho.
Ye kodwa ngingasikhangela phela enzikini yedolobho kulabantu abathenga bedengisa impahla ethiyeneyo kambe khona ukuhlanzeka khonapho kunjani?
Ye abantu labo njengezakhamizi esikhulumelaneyo ukuthi leyani indawo kabelungisi njengoba ufitho bayathenga bedengisa. Abantu abanabaningi sebekungumgcwala idolobho lonke akusahambeki kuhle njalo okunye sinabe kungabanye abandela ababuya bezothengisa abasuka eHarare abanye basuka ngade siwa outside kuritin le emagebheleleni bezothengisa impahla zingaphela bahambe but futhi babuye belale khonapho into ekhathazayo futhi naleyo bona kuyalisela iprogram yem balala ngabane ezitaradini and lingalandela kuya ama-toilet bafawula ama-center lane. So ilihlupho olukhona ukuthi kungalesi hlupho lolwala bona abantu ababuya bethena belala esitaradini banabe ngendlela ebenza ngayo idolobho lizabanibona. So-ke sibona ungathi i-counseling then le ilo mnandi omkhulu okuthi abantu labani kakhulu ku-5,000 imali babona ukuthi baphathwa njani kube le ndlela yokuthi engxaye badinge samuye basuswe bengazi basuswe bese ukuthi labana abalala egarajeni laba buya bedlela phandle kwenza indawo ezothengisa belala khona bayala amakhitshi ngabale ukuthi abo ophakeneyo njalo into ehluphayo fae siqinde ngayo siyiqinise ukuthi babuya bezothengisa khona abana bangesa idolobho bangacela ukuthengisa 2-3 days babuyela kibo lapho abahlala khona thina njengabezakamda obalaisesosala sikhupha imali sidwa ukuthi siqine idoti leyana ngezindlela kudle esikhwameni sethu bona abadlibahlalise esikhwameni. So kokwana kuyahlupha ukuthi abantu abanabakhutshe bavungenabethengisa abathengisokusemthethweni babhadale kukhansi nokuthengisa kwabo kuzenza ukuthi labo baletha imali phakathi ekhansilini kwenzela ukuthi imali iqhubeke iphiphile isobulawayo.
Ye ngingasikhangela futhi njalo abantu bonke jikelele kobulawayo bangafundiswa njani ukuthi bengangcolisi idolobho?
Kunendlela eziningi zokwenza khona okwenzakade sokuthi kuyaklinwa yimfundiso kodwa engxayo sokuqhanele ukuthi i-council iphume lohlelo nezakhamiza ziphume lohlelo ukuthi abantu ngokuhlalisana kwabo ngiyakwazi abantu ababanye balama-committees abasebenza la kubizelana ama-committee abo bangabaka imijova bangabona abathengisayo babizwe bathrenwe bafundise ukuqatha kokuhlanzeka besuke lapho labo bahambe kuma-members abo kuzenza ukuthi nxa betyela ama-members abantu bazisingana kodwa nxa betyela umuntu ekhansili babona ngabe umuntu ekhansili usemthelenzini. So kuyindlela yokuthi batyelane bona bodwa bafundisane bona bodwa kunanzeleka ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile njalo kulo hlelo lwezi bayikhansili kathini sokuthi abantu abathanyela ikakhulu ngapha kuma-suburban areas nabantu abayijakhamisi khona bona kuyanceda abantu babone ukuthi sebezitiye indawo yabo bafunde ukukhuzana. So-ke sihambe kuyonkulu iyimfundiso yokuthi abantu bafunde ukufundisana kwenza ukuthi kungalahlizile igama lonke.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngosesuka esikhundleni somgcini isihlalo yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Bathele nzima abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni kobulawayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Abantu abasebenzayo bathi siyayi basebenza nzima nxa sikhangela umomkhathi othisa ngako khipha umkhovu etyeni abaningi bayasebenza endawo zokuthengisela eziqondileyo njalo futhi ezihlanzekileyo. So kulobu nzima abantu bayatsha ngelanga. Imizamo ekhona ikhona but yayeneli ukuthi abantu abasebenza bathole indawo zokuthengisela ezivalekileyo ukuthi bangathwali nzima.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi?
Okunye kukhona abadube ukuthi abantu bathele nzima njalo futhi kumacatshelana labazomthetho namapholisa akafamasipala ekutheni bathengisa endaweni ezilungiselwe lokho esingathi ngesikhiwa ama-designated trading spaces. So izinto kumele zilungiswe zenelezo abalaleyo bathi sabasika abazisebenza ngabasondele eduze sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuze bathole amachinga okuthengisa bengahlukuluzwa ngabanandisela impahla bengabhadalisa ama-fine. Kumbe obunye ubugwelegwele nje bukhona abanye bayadiziswa uthengisa idola ngelanga nazothola ukuthi umuntu usebhadala imali eningi kakhulu inyanga siyaphela mala ngokhipha ukhipha dollars sisibale $30 ukanti-ke i-license itholi ukuthi engxenye yi-5 for $11 yamenza athengise ekhululekile. So abantu ngabayasondela sibonisane ukuthi kwini esingakulungisa ukuze basebenze bengcono bephephile. Bona ngani izinye izinto ezingani ziyahlupha kakhulu ekuthengiseni nxa sikhangele futhi kunje kwi-16 days of activism against gender based violence kulokuhlukuliswa kwabantu abangomama xa bethengisa emkambo laphana bephasula izinqe abanye bekhomenta benika amazwi okweyisa kumbe okunqunula abesifazane. Kuyenzakala emkambo yokuthengisa khona lokho futhi eqhuquzela ukuthi abahlonishwe uma abathengisayo ikakhulu ngomkhankaso khona laphambilini.
Okunye-ke babandiweni
siyakhuthaza ukuthi abazisebenzayo bengasabi ukusondela emnyango kamanisipala nxa kulezinto ezingahambi kuhle ngoba njengoba ngishilo ukuthi ziningi iy'nkinga abahlangana lazo nxa besebenza emikambo etshiyetshiyeneyo. Njalo futhi bengesabi abantu abasebenzayo ukuthi bavule engathi ezinye iy'nkundla zokuthengisela eziphandle kwedolobho esingathi ngesikhiwa ba-create amanye ama-business hubs phandle kwedolobho ukuzele ukuthi singayethelani inyawo ngoba eqinisweni naso zifanele sonke ukuthi sithengisele edolobheni. Kodwa ungakhangela ngesikhathi se-COVID labantu abantu baqalisa ukuthengisela ekhoneni lenketha ngale kubo Ntemba nakwezinye indawo okungala abantu khona and kathesi kuma-business hubs abantu abashona beshiyathenga khona. So nxa zikhona indawo abantu abazibonayo ezingavulwa njalo kungayehlisa izinga lokunyathela lezinga lokula loba ngendawo edolobheni enzikini yabo Bulawayo. Labedolobho ngathi omanisipala nxa esakha amathawuni amatsha kumbe amalokishi amatsha kangakhohlwa ukuthi kumele achiye izikhexe zokuthi abantu bathengisele. Esikhathini esiningi bacabanga abantu bamabhizinisi ama-shops but abacabangele abantu abangathengisa beyenza ama-hubs khona ngale ndaweni ezintsha ezakhiwayo. Ngathi yizo izinto nje ezihluphayo abantu abazisebenzayo kuzona lezi nsuku.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi? Kuyasebenza yini lokhu babandiweni?
Inzame khona ukuthi siyazama njengenhlanganiso ukuthi senze lokho esithi ngesikhiwa sifundise ama-traders nge-income diversification ukuthi bengakhangeli phela ukuvuka esiyahlala ematamatisini but akhangele amanye amathuba angabamba angamnika imali engxenye yokupheka impahla ezithize engazithengisa zinikeza imali kumbe ezinye izinto angazenza ngaphandle kokuthengisa izinto azithengisa. Abanye sibajali ngingathengisa amatamatisi le 20 years kodwa umuntu okele bhokiseli lodwa akatshengisa ukukhula. So siyazama ukuthi bathi bacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe kungala bhokisi at all ukuthi bathi diversify ama-source of income zabo bazama amanye ama-ideas angabancedisa. Njalo futhi siwafundisa even nge-value addition ukuthi post-stocking lo sinxa kodwa amatamatisi laphana imali ngasathengwanga ayabola siwalahla. What value can you add ematamatisana ukuze ubele urejiswe isithi i-post stocking loss nxa ukubhizinisi. Njalo futhi okunye besekwenza kathesi nje besisiza abantu abalahlekelwe zimpahla ngemva kwengozi yomlilo eyenzakale komtizi emakethi laphana esabona khona izigidi zezigidi zama-rand lama-US dollars zalahlekelwa ngabantu beshitshelwa zimpahla. Siyazama kathesi ukuthi sibasize sisebenzela ama-partners anjengabo-Dunchurch Aid ukubanika ama-cash transfer ama-$100 ukuthi bathole ukusizakala ngokuthenga ukudla ezinye imfuno ezithize. Njalo sisebenza labo Bulawayo sikhazile ezinye ingahlekahle zikahulumente esinasinalazo. So imizamo ekhona sibafundisa njalo futhi lokuthi bengakhulisa njengama business zabo nalabo akade selahlekile lokuthi kuyile bangakwenza ukuze ba reduce amathuba okuthi ingozi njengama accidents nalawa emlilo angenzeki singathi disaster reduction lokuthi njalo abanye kade behlulukele kakhulu sibe senza i-group counseling sibizile ama-partners ethu njengabo contact ukuthi abanikezeka abakhansele abatshele ukuthi noyithemba likhona izini sokuthe kwalahleka impahla lokunye futhi esikhangela ukuthi kuyena abangakwenza ukuthi bavikele impahla zabo sithi insurance le insurance scheme esilayo eyama-traders ebamba i-medical aid ebamba i-funeral cover ebamba i-water casualty plan ebamba i-fire policy nxa ulahlekelwe zimpahla ebamba le personal accident nxa ulahlekelwe ingozi besizama ukuthi futhi babekwazi bazilungiselele ukuthi bengayijoyina le insurance ngenye imizamo esiyenzayo ukuthi sincedise abantu abazisebenzayo phandle konapho kobulawayo nakwezinye indawo.
Umnumzana Michael Ndiwene ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli.
Sisiyo seven, ngindani malandela abasebenzi. Hayi, ngithi ke ngikhulume bakithi, hawu bathi, nakhu-ke sokusobala nangu ujaji kathesi sesehleka ukukhuluma into eyiyo. Kusesiyadinga emasayidini ngaliqinisa ukuthi kumele enze njani, akajaji into ayibonayo ukuthi vele ucabanga lo kasonobhala wesi. Abakhuluma into eliqiniso, kuyenza lukweleke kuphanjaniswa abantu ukuthi abayavotela abantu abavotelwa kudala. Kanti lizwe lanyisela abanjani, futhi namakhodi lawo vele lawo kanti vele ngawenzani. Ujaji kodwa kumelanga wayenzena, ujaji icala lijajwa khona lapho same time uma kukhulunywa kuphikiswana amaloya bekhuluma imbono. So akuba kubona nje ukuthi into esegcekeli ukuthi lo ucabanga lo wesetshenziswa izandla. Kanti singoba kade zisetshenziswa izandla sokunzima phela ukuthi bakuphawule ngoba sokube dlula ukuthi kube into esegcekeni ukuthi unguye sibunobhala we-TPC. Hhayi ake nizame ukuhlonipha manje. Hawu, ake nizame ukuhlonipha. Kuyawinsuku lo phugeni secashile kasezwakala ukukhuluma eceleni sokuthusha omunye lo layo umanayo namhlanje lakhe. Kodwa kuthiwa yiye abantu kumbe babesesikolo bona beqala lenzi. Yena unganani? Nxa semdala udluku kangako wayo lokhu esayenza into ezingelangqondo. Kusukela nge-23 years yakhe liyasitshela yona lokhu esihluphekayo namhlanje lokhu esihluphekiswa yini. Wena babona ngathiwa ukuvota lokhu into yokudlala yini okuphonga ukuthiwa abantu bazosukuma bayayivota aye ukuthi bazonquma abantu bazozibisela izikhundla zonke abazikhiphayo. Bevele bekwenzelani khonokho kokuqala. Hayi bo, nxa besidla imali ezanu ngabayidle ngezindlela, hayi ngokusihlukumeza thina sikhathele ngento zobumbulu. Umbulu phela babasenzela bona lo. Abantu abadala bangaka bafuna ukuthi basibahloniphe, kodwa bona beyi babangahloniphekile. Hawu.
Amavuko lonke kusitudio sefele kukanjani bakwethu ya hayi indaba le ekamdala lo umalume or umfana engachaba ngulo odlala amaxumbe ngabantu hayi yona vele ayizwakala ukuthi ngiyawuluphi uhlobo kambe shuwa yena umuntu wathi ufuna ukuthi abeke abantu esintwini lapha kwaBulawayo jikijiki sekathi hayi wonke umuntu uvumelekile ukuthi akhampeni noma ngakuphi kwindawo owayekusiphi isigaba usekaletha futhi abantu bakhe bakhona ngathi bazokhampena ngapha kwaBulawayo kambe ukudlala ngabantu into enjani yona le into enjani kahle kahle ma umuntu wena uhleli phansi ulalela izinto azikhulumayo uthatha kahle ikhanda hayi madoda kunzima ngala madoda kaloku bachaba kulo ya lapho wadelela lo muntu wadelela hayi kancane usho ukuthi wayeyisa uyise kakhulu lo muntu manje ngizibuza ukuthi nani lina bantu balalela eliphikisayo lithi ngamathukusini kungani umuntu lingamazi waye lingambambisi lingambophisi ngoba limazi phela lenkosi yenu yena lo president wenu lo uchanisa waye athule yena angakhulumi nangakhulokhu ukubonisa ukuthi akaziwa lo muntu ngoba uthule kakhulu into enjani yazi yizimanga izinto zakuleli lizwe sona sezinyanyisa kakhulu empeleni madodayo
salibonani basakazi be-studio 7 ebingelela labalalela hayi babagawule ungakhulumiye indaba kamasayi ngoba kathe singakubuza ukuthi umasayi uyakhele emzini onjani kawazi lutho ngento zemavuko ungwezani u-PF wena kunje mina lami nginje ngikuthuthuse angazi lutho ngemizi yabantu bethuthuse emningi kakhulu wena unje ufakaza into zetsholotsho lakho futhi nothi ezemizi yonke komunye umuzi etsholotsho khonapho uyabungakho so ungazofakaza into zemavuko yekuthi wena umasayi ubengadumanga utsho ngani ngoba wena vele emavuko awazi muntu uyabona noma wezani uPF emavuka wazini laba bezani uPF etholotho bazadzela uJonathan Moyo abanye ababazi abezani uPF so ungafakazi into zemavuka uyabona yikubona lamapolisa nanamhlanje njengoba bethuphu sibahamba bathi ugade imoto engasikoti isikoti kabakazi bembuzela ukuthi abazake bembuphi kodwa kwafuna umuntu ngoba into le yezani uPF taxi okune sanda sezani uvele umthetho kawuphakani lokazi wore wathunjwa ngoncwadi wathunjwa yi-CIO elathunywe ngumnangakho yikubona lanamhlanje ipolisa lingakaze limbuze nalona muntu ukuthi abona bethuphukile kufaka kutwitter lanamhla kuthule kuthe zwi nxa ufuna ukubona umanzi futhi thina lapho kule sanda sezani umthetho kawuphakani nangu ukuthabanga uthabanga wathi rekhoda ama-MPs ethu lalisithi triple sea ila constitution i-triple sea yaveza i-constitution yayo ekoti nama-structures ayo ekoti umajors uthi ncathi uyakhangelwa wabona vele uthabanga exist so kunzima ukuthi athona isicala ngokuthabanga kakho vele uthabanga ule constitution ye-MDC bese gwerumbe kwakungu-2014 ngenxa kule sanda sezani umajors uthi esaba la ukuvuke ngekho uye esaba ukuphelelwa ngumsebenzi so kumele ukuthi icala lihlaleli ku-pending angasinikisa inqumo yabona lalaba bebesupport uthabanga ngabasikeleke ukuthi kathe suchiro udinga ne-cadre park besichazele ukuthi uzalwa nguphi umzilikazi
siyabingelela siyabonga umbuzo wami namhla usekutheni ujoseph thuma bona abakhulumela izani wonke ubhilesi gawule bonke nje abantu bezani abakhulumela izani so-1980 babekuphi kwangicabanga ukuthi ujoseph thuma evele ngoezani ngaleso sikhathi izani aqashe ukubulala abantu iqala umbuso ngo-1980 ibulala abalandeli bakajoshua mgomo yababulala yaze bafakela ibrigade okayibabrigade babaqeda tu amandebele namanje mancane nje ngoba abulaya izani ngale ibusa ithetha umbuso kuyenziwe bahamba abantu othonke rayibafa kula yibo bona bizana bakwazi uJoseph Thuma kuze ngobula omofu bese ngabafazi ubulala uzibulala nomfazi njengamanje upastor lo abamtshaya ngocelemba manje izolo lapha eHarare sebekuphika bakuphika kubani batshana bezubani wesilini izanu ngegazi bayivula ngekhalti yegazi bakwazi basebenzela igazi futhi ebusuku nje bancela lona nenyebe sezindika and long izanu uPF ngakhona umbuso sizilabantu abayisupportayo njengabonabo ukhaliphani kuphideni lakosinengeza uthabanga ukuthi ayibuyizobusa futhi emathebeleni babebusa ngenkani abantu besindebeleni babantu bakithiv babhuka basayifuni izanu so bayibona ukuthi incela igazi elingasekho amazimbabweni alithatha ngegazi lonxelwa izanu for 50 years hayi kodwa labona abakhulumela izanu sidake bubili amahlongeni la ngoba uNkulunkulu ubabhekile ndusazokhuluma phezu kwabo ngelinye ilanga siyabonga
laba ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 Bundaba zakwele Melika umnumzana Anthony Blinken umphathi intambo kahulumende wabona ukudlelana lamanye amazwe wethekelele izwekazi le-Europe ukhangelele ukuba uzaxoxisana lenkokheli yamazwe atshiyeneyo ngokusekela ele-Ukraine elihlaselwa kakubi ngele-Russia abezindaba abe-Reuters ababika ukuba uBlinken wenza uhambo lolu ngesikhathi ele-Israel lithobelane le-Hamas eyabulala yathumba izizalwane zakele-Israel ngomfumfu lonyaka ababona ngokwenzakalayo bathi elemelikho kwamanje libhekane lempi esabekayo ephakathi kwele-Israel le-Hamas
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
sike sizwe ezomculo
Ngibona uJesu esiza ngamafu ukuzolanda bathe Ngibona uJesu
Salbona nbalaleli igama nguPrecious Diana ngibuya enkayi eGampina ngicula igospel ngingene kulendima yomculo ngo-2012. Lama album awu 3 album yokuqala yaba ngo 2012 isikhathi sisondele kwabuya esibili ngo 2015 ukuphelile kwabuya esithathu ngo 2018 u Arise and Shine. Kwabuya i-single track last year 2022 kweswela inhlakanipho. Njalo ngo-September ngithole indondo ezweni lase-South Africa eDurban, the best gospel artist. Okwamanje nginominethiwe kuma-awards awe-Neighbor magazine. Abafuna umculo wami bangawuthola ku-online stores njengaku-YouTube naku-Spotify. Ngiyabonga balaleli.
Siyabonga kakhulu Ntombe Ndala. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ziyaphela izifuyo elupane ngenxa yokuselakala kwamanzi lamadlelo. Izakhamizi zakobulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Lingakhohlwa phela ukusithumela incwadi ye-email kuKelly ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202465 0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lesilanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lisane.